siyanazelela ukubana kuse sokunomnyaka ekungelandla lowengugu lapha eZimbabwe. Kungakho ke ukulungiselela ukuqalisa kwe-PSL ibubone kufanele ukubana ifake iChibuku Super Cup. Ngakho ke namhlanje amaqembu akalithile ukudlala edlalela iChibuku Super Cup. Kobulawayo iqembu le-Chicken Union linqobe eleBulawayo City. Ibulawayo City liza kubulawa ukubana liyaphenduka ku-PSL lidlala ku-Division 1 2019. Inqotshiwe-ke yona nge-2-0 kuhlohle uGeorge Matshika no-Opel Chiringa ehlohlela abafana be-Chicken Union. Kwazokuthi i-SC Platinum bona kuyibaba lesigcogco se-PSL itshaye iwawa. Iwawa layo ibuya ivela khona ngale ku-Division 1 bayitshayile-ke khonale eMandaba nge-6-0 utsho ukuthi sokuhle kwaba le-hat-trick khonapho kuChibuku Super Cup ngoba uRoodlouch Nyengetere uhlohle 3 kwazokuthi uSilas Tsongani wahlohla 2 okwathi-ke ijaha elisakhulayo uthando lenkosi Ngwenya wahlohla 1. Komunye umdlalo obukhona sine iqembu leyada likhokhela eleCapes United nge-2-1. Futhi-ke omunye umdlalo okhona yi-Tenex yeBetrinot. Eminye imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto.
Bebedlala njani abadlali? Sibona ukuthi bekungela bantu abakade behlezi bebaqakezela bebanika igunya njengesukwini.
Labo abalethuba lokubabona kuma-television lakuma-online kubo-Facebook yikho lapha bebabona khona. Labo esikhulume labo bathi bekunzima ngoba sebejwayele ukudlala kulabasekeli kodwa bayakuzwisisa ukubana yinto okumele beyijayele. Siyananzelela ukubana kumdlalo lapho mina ngingakaba lethuba lokuyafika khona eBarberfield iChicken Union ingathi iqinile kule Bulawayo City kakhulu ngehlandla lokuqala kodwa ngehlandla lesibili hhayi abafana beBulawayo City labo besebezama sibili. Nazelela lokuthi lona igolo lesibili eleChicken Union balithole umdlalo vele usufiyaphela ukuthi ukubana abafana beBulawayo City bezama sibili abakaqini kahle abadlali kodwa balokuthaba kakhulu ukubana umdlalo usubuyile njalo lanxa nje kungela basikisi.
Kusasa abantu bengakhangelela yiphi imidlalo?
Kusasa kuzaba lengezi Platinum idlala le-Triangle. IHarare City izabe idlala le-ZPC Caribe. IHerentals izadlala le-Dynamos. Kuzokuthi-ke iMamelodi Sundowns izadlala le-Stellenbosch. Khonapha bekoBulawayo abafana be-Chilamoya i-Highlanders bazabe bedlala nalaba abafana abathanda lokhu abakuthi i-Peter iBulawayo Chiefs